ngipha inobakwa nebene bayo
uZulu nguye okumele akhe izwe lakhe.
Le inkuthazo ehlala isenziwa ngumongameli Mnangagwa kodwa ikhanya ingalalelwa liningi laseZimbabwe ikakhulu abasakhulayo asebebalekela ilizwe labo besiyadinga amadlelo amahle kwamanye amazwe. Unkosazana Rubitsa eMatonga osakhulayo ohlala eHarare kodwa evela kobulawayo ngomunye wabalomcabango wokuphuma elizweni.
Uma nqa ngaphiwa ithuba ukuthi ngisuke lapha eZim ngiyahamba cause khanye lapha eZim mina manqa ngifundile ngile degree I'm getting a salary ye $200 angikwanisi even ukuzuza iloan ukuthi ngikwanisi ukuthenga indlu ngikwanisi ukuthenga imota but in other countries uma nqa you are well learned like that bayakunika ama loan. So there is no point ukuthi sibe sihlala lapha sithi we want to build our country thina singala ama opportunities wona lawo.
Kodwa omunye njalo osakhulayo unkosazana Mary Gombwe ohlala eMrombezi esabelweni seMashonaland West uphambana lalo mqondo esithi yena akafisi ukuphuma elizweni.
Mina nginaliphiwa ithuba lokuphuma out of Zimbabwe. Yeye ngithatha ithuba lakhona ngoba mnambona ula mathuba amaningi lapha eZimbabwe okuzithuthukisa njengokulima, ukuvula amabhizinisi, even ukuhustler nje uyakwazi ukuhustler lapha eZimbabwe.
Omunye osakhulayo umnumzana Bhekimpilo Ncube osesebenza kwele South Africa uthi uyafuna sibili ukuphenduka ekhaya kodwa umumo waseZimbabwe yiwo omvimbayo.
Uyabona mfowethu kusukela izweni bengasikuthanda sisuswe ngumumo so sizama ukuthi sidinge impilo engcono siyafisa ukuphenduka kodwa kumele ukuthi ilizwe liqale lilunge. Nxa siqhathanisa lapha engikhona ekhaya kungcono ngoba kusekhaya abasithandi lapha esikhona. Nxa sifika lapha basibona njengabantu abazobathathela amathuba. Siyabe singahlalisekanga kodwa ke ngenxa yokuthi siyalwazi uduwe esilubalekelayo siyaqinisela nje sihlezi sikhonapha.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Trinity Project esebenza lentsha yaseBhubhi umguza lakobulawayo unkosikazi Blessing Nyoni uthi noma abasakhulayo bengafuna ukuhlala elizweni umumo womnotho kawubavumeze ukwenza lokhu.
Uhulumende amazwi akhe lawa athi ilizwe lakhiwa ngabantu abalo awagcwaliseki ngoba akule imisebenzi akule izindlela ezingayenza abantu abasha bethole inzuzo. Ngakho ukuphuma kwabantu abasha lokhu kule mpumela embi kakhulu kulizwe leZimbabwe ngoba sibona incipha kakhulu i-tax base yelizwe leli. Angeza ke sithi ilizwe siyaliyakha sibukele intsha yonke eyiyo engongqondongqondo abasenelisa ukugijima belungisa lapha nalaphana kube yibo esibabona bephuma behamba.
Unobhala ugatsha lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi ukuphuma kwabatsha elizweni lakho kulakho ukuletha intuthuko elizweni.
This is normal in a global.
Laba baphuma yabanceda umkhonomi ngoba baphenduka sebelolongiwe njalo belolwazi olwaphezulu. Ngesikhathi bekhona emazweni bayathumezela izimali ngekhaya ezibuya zincede izihlobo kanye lelizwe.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi ukuswelakala kwamathuba ukuthi abasakhulayo bathole indlela zokuziphilisa lokuzithuthukisa ukuza tshiya ilizwe lisenkingeni zokusilela kwabatsha abazingcitshi emisebenzini etshiyeneyo engathuthukisa umnotho welizwe. Iningi labaphumayo elizweni baqonda emazweni agoqela kwele South Africa, Botswana, Bilitani, eMelika, Australia, New Zealand lamanye. Iningi liphuma lisiya kwenza izifundo zemisebenzi emakholishini ama-university lithi lingagqiba izifundo lihle lidinge imisebenzi emazweni lawo lihle lizihlalele lingasaphenduki ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguThobias Mudzingwa.